go VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolosine mhla ka 5 Ntulikazi 2018 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Thina njengeja eZimbabwe siyathaba kakhulu ngalokhu kwenziwe ngupresident wethu. Siyathaba kakhulu because lathi sokusinike amathuba okuthi sikwanise ukuthi sizisebenze through ukuthi sihambe siyephiwa ama-loan, and siyathemba ukuthi ama-loan lalawo azabe engakhethi ukuthi azabe enika abantu abayiphiphathi.
Amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party ayetheswa icala lokuthengisela esola ukubandlululwa kwezisebenzi ko-TM Pick and Pay azathoniswa mhla ka 19 Ntulikazi.
Into eyenzakalayo mhlungu lesihlanu mhla ngibotshwa umpholisi wahambambayo wangigwenxa the time unyawonsatshelele wafuna ukunginyathela actually khanya wayele tension yokungiqamula although ngavika kancane wanginyathela although unyawo ngasengikhumuka idolo.
Amabandla ezombusazwe aseqinisa imikhankaso yokhetho olusekupheleni kwayo nale inyanga ngokuba le mihlangano emikhulu yamarali endaweni ezehlukeneyo zelizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa uvule ukusemthethweni ibhanga labatsha elithiwa Empower Bank lamhlanje ngenjongo yokunika abasakhulayo ithuba lokuthi benelise ukukweleta imali zokusungula awabo amabhizimusi ngesikhathi amanye amabhanga ebavalela phandle. UGibson Bebe usethulela lolu daba eseHarare.
Ibhanga leli livule iminyango ngesikhwama sezigidi ezilithumi lambili zamadola 12 million ezakwebolekwa abatsha abalemicabango yokusungula imisebenzi yokuziphilisa ngalesi sikhathi zokungatholakali kwemisebenzi elizweni. Abasakhulayo bakhangele ukuphiwa lezi mali kodwa baphiwe isikhathi sokuyibisela kancane kancane ukuze isikhwama sokukweledisa abanye sibe lokho sikhula. Ekhuluma emkhosini wokusungula kwebhanga le-Empower Bank, uMongameli Mnangagwa ukhuthaze abatsha ukuthi bazinikele ukubisela imali abazikweledayo ukuze abanye abangemuva kwabo bathole.
Corruption of any kind or and form at whatever level will not be tolerated in this bank.
Ubugwelegwele loba ngayiphi indlela abulandawo kuleli ibhanga. Kubo bonke abazathola izimali ebhanga leli sibakhuthaza ukuthi bazithobe babe ngabantu abazavisela leyo mali.
Uhulumende uke wasungula uhlelo olufanayo iminyaka edluleyo olwalukhangelele ukukwelediza abatsha kodwa lokhu kwaphetha kubi ngemva kokuba iningi labatsha lingenelisanga ukubisela lezo mali njalo kwaba lenkohlakalo ekutholakeni kwalezo mali ezaziphiwa ngokuthi ungowebandla liphi. Omunye wabatsha obekhona kusungulwa leli bhanga uPatience Maringosi uthi ukhangelele ukuba leli bhanga lizaqhuba umsebenzi ngcono ukutholisa abatsha ikakhulu kuningi elingenamabhuku okugcinela imali emabhanga okuyinto ekade ihlupha ukuthi bathole izikwelede.
Thina njengeja eZimbabwe siyathaba kakhulu ngalokhu kwenziwe ngupresident wethu. Siyathaba kakhulu because lathi sokusinike amathuba okuthi sikwanise ukuthi sizisebenze through ukuthi sihambe siyephiwa ama-loan, and siyathemba ukuthi ama-loan lalawo azabe engakhethi ukuthi azabe enika abantu abayiphiphathi like njengalokhu esasukubona ngesikhathi sikapresident Mugabe.
Uhulumende usebenza lebhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe ekuthini umuntu wonke elizweni enelise ukuvula ibhuku lokulondoloza imali athole ikhadi lebhanga lokuthenga ngalo ngesikhathi ilizwe libhekana lodubo lokusilela kwemali emabhanga. Ingcwethi ecubulungayo zombusazwe umnumza Richard Mahomva uthi laloba kulinyathelo elihle kusungula kwaleli bhanga okumkhathazayo isikhathi sokuvulwa kwalo okungabe kuyindlela yokuncenga ivoti yabatsha.
Leli nyathela linyathelo elihle lithathwe nguhulumende, kodwa kusuka kumangalise njalo ukuthi ilizwe lona livele kalilamali, thina sifunyana sisungula amabhanga amatsha. Yikho ke kuletha imibuzo eminingi ukuthi mhlawumbe kungabe kuyindlela yokudinga amavoti.
Lesi sehlakalo sibuya ngemva kwamaviki amabili uMongameli Mnangagwa esungule ibhanga labesifazana elizabe ligweledisa omama abafuna ukusungula inhlelo zokuzithuthukisa, lakho okubonwa ngabanye njengendlela kaMnangagwa yokudinga amavoti kwabesifazana labatsha, njengoba kwenzakale sekulamaviki ambalwa nje usuku lokhetho ukuthi lufike. Imele sithuthwe sevelingisi Harare, New Gibson Pepe.
Amabandla ezombusazwe seqinise imikhankaso yokhetho olusekupheleni kweyo nale inyanga, njalo umkhokheli womanyano we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa utshele abasekeli bakhe eMvuma lamuhla ukuthi uzathuthukisa umnotho welizwe enganqoba kukhetho. Ngakwelinye icele, abasekeli bakamongameli Emmerson Mnangagwa ababalisa umnumzana Constantino Chiwenga lomnumzana Kembo Mohadi bebebhodabhoda ezigabeni zeMathebeleland izolo lanamuhla beqhuba imihlangano efanayo bekhankasela ibandla leZANU-PF. Umnumzana David Ndlovu, ilunga ledalele Central Committee kubandla leZANU-PF, utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi ibandla lakhe lamukelwa ngendlela ezijiyeneyo ezigabeni zeMathebeleland.
Umantshi unkosazana Adelaide Mbeure utshele inkantolo ukuba ilanga lokuthonisiswa kwabebandla leMthwakazi Republic Party kunye lezisebenzi esezamiswa umsebenzi ezimbili kuyaqala mhla ka 19 Ntulikazi. Abe MRP laba abathonisiswa besuka emakhaya ngemva kokuvunyelwa ukuhlawula isibambiso sebail sekhulu lamadola ngomnumzana Patton Xaba ozamela inkulumane kukhetho oluzayo, uTerence Mkhwananzi, uColin Mangena ozamela iNkayi North, lomxolisi Ncube umgcini sihlalo ohlangothi lwabatsha ozamela iPhumula. USage Ncube loTry Ndiweni ngezinye zezisebenzi zeTM Hyper ezaxotshwa umsebenzi ezibotshwe sezisekutshengiseleni lokho. Umsekelo omkhokheli weMRP unkosazana Praise Yangulube uthi bazaqhubeka betshengisela kuze kulungiswe abakufunayo, ethi sebelindele impendulo esuka kusigodlo senkampani eSouth Africa.
Ukubotshwa bengabotshwa kwagqathi la continue nxa ukuthi umanager lowo engalungisanga indaba abantu laba baboqa baqotshwe emsebenzini.
UWisdom Khwananzi esinye sezibotshwa ukhala ngokuhlukuluzwa akwenziwa ngamapholisa mhla ebotshwa.
Into eyenzakalayo mhlungo lwesihlanu mhla ngibotshwa umpholisi wahambambayo wangigwenxa the time unyawonsa atshelele wafuna ukunginyathela, actually khanya wayele tension yokungiqamula, although ngavika kancane wanginyathela, although unyawo ngase ngikhumuka idolo. I tried ukuthi nithole incwadi emapolice and they refused to give me a letter, besithi wona as long ngikhuluma umuntu wakhona ukuthi uthambani ibizo lakhe akulasizwa abanganceda ngalo. Ngase ngibuyela futhi back ngemande ngisiyacela yona incwadi yesibhedlela, baqhubeka besala.
Ukutshengisela lokhu kuqhubekela phambili, ibandla leMthwakazi Republic Party selibhalele incwadi iziphathamandla zenkampani le eSouth Africa. Ibandla leMthwakazi Republic Party kunye lababeyizisebenzi zakwa-TM Hyper basola iziphathamandla zaleli vinkili ngokuqhatsha abantu abasuka kwezinye izigaba zelizwe bexotsha abeMandebeleni. Amavinkili ake avalwa kulandela ukubotshwa kwabantu kanye lokuphoselwa kwabo intuthu ehitshayo okuthiye abanengi belinyazwe kakubi yile intuthu kanye lokutshaywa kabuhlungu ngamapholisa ahlomileyo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Mayuyu Zulukandaba, siyaxolisa lapho silitshele ukubana ludaba lokukhankasa kodwa hathi ke lolo ludaba lwamalunga eMthwakazi Republic Party azathoniswa wona mhla ka 19 Ntulikazi ngenxa yodaba lokutshengisela emavinkilini awe TM Pick and Pay besola ukungaqatshwa kwesigabeni kwabantu besigaba semandebeleni lokuxotshwa kwezinye izisebenzi zakulumhlubulo. Udaba ke siluphiwe nguAnastasia Ndlovu. Ungakathesi ke sesilipha udaba lokukhankasa umkhankaso esidle ubhedu lapha ke usithandekile Mhlanga uxoxe lo mnumzana David Ndlovu, ilunga letale le Central Committee ye ZANU PF.
Yebo yebo yebo, mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ukukhasi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolesithathu langolesihlanu kusukela ngo-4:15 p.m. kusiya ku-5 p.m. Lilakho njalo ukusixhuma ku-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku-Facebook kukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Lefleki bela khona bayithakazeleliyo bakhona bayithakazelelayo amathubo unqoba ambona emahle kakhulu abantu bathakazelela sokusenzakala ukuthi kuya ezindingane zinqwa of course azikaguqu ngendlela ebonakala at least i foundation ikhona why don't expect ukuthi umntwana ngazala namhlanje asakhijini uyabe ehlola kodwa nqwa ubona umuntu ezithwele yabukwathi ukuthi uzabelela so abantu abaningi batho njalo
kulabanye njalo abathi uMongameli Mnangagwa kanye lo msekeli wakhe uNomzana Chiwenga baphatheka kusehlakalo seGugurawundi ngakho ababamukeli kulesi sigaba. Liyake libezwe lina abantu abakhuluma njalo njengenkokheli zakhona ngapha emathebeleleni lakobulawayo.
Yee, abantu bayokukhuluma ine Free State abantu fanele bakhulume ngoba into eyenzakalayo vela ngeke sibale ukuthenza kodwa into ekhona isithandekile. Uyakwazi ukuthi iZANU PF prior to unit bonaba abantu abakuma opposition parties they were part of the institution eyayibulala abantu ngeGugurawundi kade sebeqhathe ngawo ama opposition but sesibuya factually babe yingxenye yakhona. I remember even that CTU sasithi thina an indirect one is an indirect all bona baphendule bethi the CTU and ZANU PF are one. The same people kade sebezithi sebekhohlwa into abayenza. Definitely kufanele kuqakulule ukuthi ngubani wayekwenza kwenzakalani kufanele kwenzakali khonoko kodwa okwamanje kathesi umuntu opoint amafingers ukuthi Gugurawundi he was part of the part of that institution aba esenza khonoko.
UMongameli Mnangagwa asimboni ekhuluma emhlanganweni ngombono wakho ungathi isehlakalo lesiyana esebhomba singabe sabangela lokho?
Mina bengisesibhedlele abantu mhlawumbe nxa bethi abamboni sebejayele umgabo wayengadelegate uMnangagwa uyadelegate.
Uthi ungomunye wabalimalayo ngesehlakalo lesi sebhomba kwahamba njani njalo ususizwa njani kathesi?
Ngiyayibona kuphela mina sengilele phansi ngabona umlenze wami usutshayiwe ibrogesi eligcwele igazi ngathola i-ambulensi ngaye emathade ngiphume kuthangi. Tomorrow so ndoayikusisa ngiyabuyela futhi emathade ngoba isilondo sakhona sikhulu kakhulu vele.
Awesaba ukuthi uye kwamanye amarali?
Mina uyeze during the war phela ingozi yakulandela nxa usendlini umuntu wayekubuleya ukubulalani ma unyanga eralini ukuthi ungaphila ngalokufa alekhethi ukuthi yabungaphi ndaoperata ngandikwakula ama-fragments lanawo igranate yajikayo so bawakhipha.
Awuqhuli?
Ngiyakhula. Ngiyakhula. Hello,
again, umnumzana David Ndlovu, ilunga ledalela Central Committee yebandla lezanu PF, ubexoxa icingweni losithandekile Mhlanga we Studio 7 ekwaBulawayo. Inhloko kahulumende weleBhilitane inkosikazi Theresa May uthi uhulumende wakhe uzimisele ukuphathisa iZimbabwe ekuvuseleleni umnotho nxa uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa engaveza ukuzinikela ukuletha inguquko elizweni ngokuquba ukhetho olukhululekileyo mhlaka 13 Ntulikazi. Intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisas Banda usethulela lolu daba eseBhilitane.
Unkosikazi May utshola amazwi edale lePhalamende eBhilitane ephendula umbuzo ovela kulunga ledale lePhalamende elikhokhela iqembu elihlolisisa ngendaba zeZimbabwe ele-All Party Parliamentary Group on Zimbabwe, unkosazana Kate Hoy, obethanda ukwazi ngobudlelwane beBhilitane leZimbabwe njengoba kusiya kukhetho.
Welcome the announcement of the date of the election on the 30th of July, but we are urging all parties involved to
siyamukela ukumenyezelwa kokhetho lommeli waseZimbabwe mhla ka 30 kuNtulikazi. Kodwa siyakhusela wonke amaqembu aphathekayo ukuba kube lomkhankaso okhululekileyo, ngokunjalo sizabe sikhangelisisile ukuba ukhetho lolo luzaqhutshwa njani. Sibone njalo isiqiniseko ukuba yonke into yenziwa ngendlela.
Unkosikazi May uqhubekele phambili echasisa ngokuqakatheka kokuphathisa eZimbabwe.
We've repeatedly said that if the Zimbabwean government can demonstrate commitment to political and economic reform.
Sesiphindaphindile ukutsho ukuba uhulumende waseZimbabwe nxa engatshengisa ukuzinikela ukulungisiswa kwezombangazwe lezomnotho, izwekazi lase-UK lizimisele ukwenza konke okusemandleni alo ukuba kuncedise lokho. Kodwa-ke ukuzimisela kuqakathekile kakhulu.
Iningi lezizalwane zeZimbabwe ezihlala eNgilandi zithi ziyamukela inkulumo kaMay yokuthi kube lokhetho olukhululekileyo eZimbabwe. Umnumzana Innocent Ndibale ngumongameli we-Economic Freedom Front, EFF, njalo engumeli womanyano we-People's Revolution Coalition, PRC, eBhilitane, yona ikhokelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru.
As far as I'm concerned, the statement is Prime Minister May is very effective. A statement lesi sithi ukuthi i-process yama-elections kufuze i-demonstrate ukuthi iZimbabwe isitshintshile.
Umnumzana Mike Chibanda uthi kusobala ukuthi uhulumende weBhilitane obusayo ufisa iZANU-PF inqobe kukhetho oluzayo.
Ukhanya uTheresa May lapha uyajabulela umbuso kaNangagwa. Ukhanya njengoba sitsho nje ukuthi iZANU ingawe nabo zasebenzisana layo. Kuyacaca ukutshintsha uMnangagwa umbuso ngowakhe. Akumangalisi ngoba vele iphathi le kaTheresa May yama-conservatives yiyo eyayisebenzisana nomgabe.
Uhulumende weBhilitane lamanye amazwe akumanyano we-European Union bathumele abameli babo eZimbabwe ukuthi bayeqapha ukhetho kuze bazibonele ngawabo ukuthi luqhutshwe ngendlela efaneleyo. Ethi kungehluleka kube lobudlwangudlwangu lokuqila ngeke baphathise ekuthuthukiseni lokuvuselelweni ezomnotho eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 eLondon, igama lami ngu-Ezra Chisas Banda.
Ku-Live Talk lamuhla kuhlelwa sihluzeni bomama olundaba esiphathelane labesifazane sikhangela imbali yabomama asebequnge isibindi sokuncintisa kukhetho lwalonyaka bedinga ukuba ngomongameli. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane, abasemizameni yokuhlenga abantwana abalitshumi lambili abavalelwe ngamanzi ebhalweni kwele Thailand sebeqinisa umsebenzi wokumpompa amanzi ngemva kokuba ababona ngomkhathi besithi bangaba sengozini enkulu ngoba izulu elikhulu likhangelelwe ukuna ngempelaviki. Umongameli Donald Trump wele Melika ukhangelelwe ukufika kwele Bhilitane mhlaka 12 Ntulikazi kuhambo lwakhe lwakuqala lokhe wakhethwa intambo wakhethwa ukuba ngumongameli. Ukwala kwabakubutho ukuthi abasoze bangenele kwezombusazwe kuchiye abamabandla aphikisayo bethithibele besithi leli yize ngoba inkokheli yebutho yiyo ephethe intambo zombuso kuhulumende lo okhona. Abakubutho babe lomhlangano lentatheli zindaba ngolwesine balandula ukuthi ibutho likhona emaphandleni lapho elincedisa khona ibandla elibusayo elezanu PF ukukhankasa. Kambe kungaba kusenzakalani lapha? Ukuhlaziya lolu daba sixoxele lelunga ledalele Central Committee yebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma endawonye lesiphathamandla somanyano MDC Alliance umnumzana Edwin Dlovu onguye osungula lingxoxo.
Sinamvelele ukuthi ngoNovemba bazingena ezombusazwe bakhipha umgabe esasingaphambuni sonke njengabantwana beZimbabwe. Kuthethe kuphumile umgabe sathola ukuthi-ke wayekhokhela ibutho usengumsekeli kamongameli. Ababekhokhela embusweni abafakazela uZulu ukuthi umgabe sephumile uSibusiso Moyo usengu-Minister of Foreign Affairs oshiri sebengama-minister njalo. Yikho sinandelela lokuthi kathesi badeploy amasosha agcwala izabelo zonke kukhampeni la ezaru PF. Lokushana abakwenzileyo ukuthi bafika basangeni kwezombusazwe singathi nje yi-public relations kuzama nje ukuvala abantu amehle ukuthi bacabange ukuthi-ke amasosha asekho kwezombusazwe. Kodwa eqinisweni siyakwazi ukuthi amasosha akhona kwezombusazwe. Uchiwenga nguye wayethetha soze basaluthe umuntu ongayanga empini. Kathesi-ke sengu-vice president ndike welizwe. Hayi, lokho abakutheyo lizaba kuphela, amasotha akhona kwezombusazwe.
Mnumzana Chuma, nanto ke udaba, uthini wena ngamazwi kamnumzana Ndlovu?
Umali mami olukhulisa igada kancane ngenjalo ngoba nxa ungakhangela i-constitution yeZimbabwe iyatsho njalo iyagayida ukuthi amasotha kumele enzeni, agcine ngaphi, uhambe njani. Lokwana okwenzekala ngoNovemba lokwana ukhona emthethweni kuyavumakala vele yinsi zamasosha ukuthi ba-restore i-legacy nxa befuna ukuthi kona izinto azihambe kuhle elizweni. Njengokubona nje laphana ngesikhathi sonalesiyana ilizwe lethu beseliyilokana abantu ngesilungu i-free for all. So bokwenzakala nje sesirana nge-remote amandla engasekho kumongameli nguyokhethiweyo amandla esisebenziswa ngabanye abantu abangamelanga bawasebenzise. Ngakho-ke i-constitution elizwe lethu leZimbabwe iyavuma kwakuthi amasosha kumele adisende not only ngemgobho but ngokunye okuthiyethiyeneyo ukuthi ilizwe lingajabalali. Laphana elizwe lethu beselonakala bese kujabalala.
Mnumzana Ndlovu, sizwile njalo amasosha esithi nxa kuyikuthi uncedo lwabo olokuthwala amabhokisi okuvotela lungafunakala bazancedisa. Ukubona njani lo?
Uncedo lwamasosha okuthwala amabhokisi kasilufuni njengabantwana beZimbabwe ngoba sisazi kamhlophe ukuthi kulohlangothi abalusekelayo, kulohlangothi lwezanu PF ngoba yikho abaphila khona phela, yikho abalezifunda khona phela, olungakhokhela yikho asengumsekeli kamongameli khona. Kakhulu uncedo lwabo amasosha kulokho. Amasosha kabahlale ezinkambeni bavikele abantwana beZimbabwe konke kubudlwangudlwanga obungaba khona kuvela kwamazwe aphandle hhathi kuvela phakathi eZimbabwe. Yebo kambe okathuma okhulumile-ke ukuthi amasosha alelungelo lawo ukuthi angene kwezombusazwe. Iqiniso lelo kuhle-ke sibili ufake lo mzekeliso kaKhama. UKhama akazange aretire, atshaye kuba ngu-vice president weBotswana. ukama wa retire ese retire wangena kuma structures wakhula la nje kuma structures wazobafika kuthina bengumsekeli kamongameli
umnomzana Chuma amasocha alile ukuthi akhona emaphandleni lapho kuthiwa akhankasela ibandla elibusayo wena uthini ngalokho kungakuliqiniso yini
Victor Zelpeleo, Mina Angaz, Gone is social Kagasa, Imagine, there is something for Mina, Mia Boda, Kagasa, Lamu Susan. Angaz, the Susan Kagasa is something. Mobadu and Joe Mamma Chirabana, Amasu, I did from Gabi, Lavanta, and I did from Gabi. Naso came up, but I hope one of the CIA kitchen Lolo, or Ramsar after July. Would I want to have his own wife kitchen again? Ofuna abafuna ukuthi akhokhele lapha ubaba umnangaza ebeqedisa itheme yesivele silayo thina njengezabe bengwa anti yakhumbula ukubana ezimbabwe lapha umongameli uphuma from ibandla elabelithize elabeliyile elabelinqobele ngesikhathi sona leso so which means ukubona isikhundla sobumongameli lobana kuyayala kulobu busebadleni nalelana kuzokufike ukhetho olulandelayo ngakho yabo umnangaza lapha ebeqedisa item ezivele besilayo thina simandle kuze 2013 ufika ku 2018 njengebandla lezanupilo so ke u 2018 sesibile nako ke ilanga lokhetho selifakiwe number one silikhankasa sesivelele-ke ukubana uzulu azikhethileke umuntu ababefuna ukubana akhokhele siya phambili amasosha mina angaboni ikhankasela izanupilo mina ngilunga lezanupilo njalo futhi kulilunga notizine elincane ilunga eliphezulu singoba ngisedala le-central committee ezanupilo angikaze ngibone mina isosha elikhankaselayo
Hallo ke ngumnumzana Joseph Chuma ilunga ledalela Central Committee yebandla lezano PF ubexoxa endawonye lesiphathamandla somanyano MDC Alliance umnumzana Edwin Dlovu
Lo ngumbiko oveza umbono kahulumende weMelika Uhulumende weMelika uthi uzakhuphula inani lomvuzo wemali ozawunika ozaveza Inkokheli zamalwecacha amaqembu achiyeneyo ukuthi angapi amaqembu la agoqela ele Al-Qaeda elisanda ukuhlasela idolobho leSahel lezinye izigaba emhlubulweni weNorth Africa omunye wabakhokheli bamaqembu la uYaha Abu El-Haman ubikwa enguye owaqoqa izehlakalo zokuhlasela ele Mauritania ngomnyaka ka-2010 uHaman ubika wabulala omunye ohlobo lweFrench wayethunjiwe esigabeni seNiger. Ngomnyaka ka-2006 wagwetshelwa ukulengiswa lanxa wayengekho nguhulumende we-Algeria. Ungaphansi kwezijeziso zikahulumende weMelika lomanyano we-United Nations. U-El-Haman wazalwa ngomnyaka ka-1978 eRigaya e-Algeria njalo uyake asebenzise elinye ibizo elithi Abu Yahya kumbe elithi Akacha Jamel. Uhulumende weMelika uthi umvuzo lo usufike kuzigidi ezinhlanu zamadola njalo uthi uzavikela abazamnika lumbiko kanye lemuli zabo.
Alolo ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende weMelika.
Iqembu lomdlalo wenguqu elikamasipala wedolobha lakobulawayo elibulawayo sithi liphiwe imvunulo kanye lezinye impahla ezisetshenziswa emdlalweni kanobhutshuzwayo ezibiza amadola zinkulungwane ezintathu ngabe inkampani ye-Asphalt Products. Ekhuluma emkhosini wokwethula okusemthethweni kwalesi sipho unobhala jikelele weqembu lebulawayo sithi uWarris Ndubiwa uthe akusikho kwakuqala kube abe-Asphalt Products bephathise iqembu leli kodwa abalobudlelwano baqala ngomnyaka ka-2016.
And we are grateful for such relationships, especially.
Silamukela ngezandla zombili usekelo esilutholileyo ikakhulu njengoba siphila ngensuku ezinzima kangaka kwezomnotho elizweni usekelo lwemali lungathwakalakali lula. Ngalokho ke siqathekisa kakhulu lokho esiphathiswa ngakho kungakhathalekile ukuba kunganani.
Iqembu lebulawayo sithi lihleze endaweni yeshumilane engalane nemiklomelo lemiklomelo lichumilane njalo ngesonto abafana bebulawayo sithi bazavakatshela enkabazwe ukuyadlala leqembu lechapungulo naye lihleze endaweni yesibili nxa usuka ngaphansi kwengalane kodwa lawa maqembu esehlukaniswa ngumklomelo wodwa kuphela sikhangele umdlalo kwakhilikithi. Iqembu lePakistan linqobele Australia ngamaruns angamashumi amane lanhlanu emdlalweni wesihlanu we-tri-series ogoqela leqembu leZimbabwe iqhutshelwa esigodlweni iHarare kulezi nsuku. Zombili iPakistan le-Australia yizwe esezifinyelele ukudlala kufinali yale midlalo ezadlalwa ngesonto.
Siyabonga Joseph Njanji.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.